isiphathamandla esikhulu esenkantolo yekani kuremand prison ngathi ngihambe ukuyabona ubaba umzaca ujosephat ngulube kwakutsho kwaba obala ukuthi ubaba umzaca bazamsusa lapha kobulawayo bamhambise ekani sorry eharare asothe ngukuthi kwiphi inkantolo khona ngani eharare kodwa wasomhleni ukuthi hayi kuza kuyeharare esithi yena bakwenza ngenxa yokuthi akusaphephanga ukuthi abe khona ngapha kobulawayo ngakho-ke sebefuna ukuthi bamhambise khona ngayo
kodwa lina likubone njani lilethuba yini lokubana liyakwanisa ukuthi limvikele ukuthi angayiswa yeharare
besifuna ukuthi senze sihambe enkantolo enkulu ukuthi ikhangelisise ukuthi isizathu asikhitshelwa lapha kobulawayo yisiphi ngoba nxa ngibuza usiphathamandla wekani ukuthi kathi isizathu kuyini ukuthi yena kule information ekade kuwhatsapp ekade ikhuluma ngokuthi sebesuswa kobulawayo sebehanjiswa eharare ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yakobulawayo ngakho sebefuna umhambisa eharare nxa ngithi yakukhangela nje umcabango wangkhona ophica ingqondo ukuthi lapha lathi silayo i-kani maximum prison ngakho ukuthi ngade sokule i-security esingathi ngesilungu i-security threat sure i-kani maximum prison was going to be ideal but into esuke idanise ukuthi lapha sebemhambisa khona akanazihlobo lwani umuntu ngani naye into ayikhala ngayo ukuthi akunazihlobo akula muntu ozamphathela khona ukudla kuyukuthi ngapha kade kunjalo so into engathi iyadanisa kakhulu
lona udaba lokuthi liye emthethwandaba ophezulu ukuthi licele lokho okuthiwa yi-appeal luhamba njani
sacela i-appeal kathesi esikumeleleyo ukuthi irekhodi langikhona elama-proceeding lithayitshe umantshi owayedila le ndaba yenaleyo alibala liconfirm ukuthi yile bese senza okuthiwa ngesilungu yi-bail pending appeal yiyo nje into engani isisele emuva ngoba into zangikhona zihamba ngonyawo lwenwawo
yena sake sezwa ungani kulesi khathi ayingezwa kahle emzimbeni usenjani kathesi
uyakhala ngomzimba wen lapho uphakathi mfowethu ya awungezwe nje kube konke kukuhambile kuthi uyakhala nje ngomzimba ukuthi hhayi umzimba wakhe ungani uyahonona lapha nalaphana and enye into akade ngani ukhuluma ngayo ukuthi isibhedlela naso sobesiyana esekani asimncedisi ngokufaneleko.